kanjani mthwakazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 22 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
khona ukuguqula amalizo la ezidaladala kuyabiza imali, kodwa kathi njalasiyo nto okumele idakwe abantu balambile akulamsebenzi. Izula lithembisi
uZulu usola ukuguqulwa kwamabizo emigwaqo yamadolobho nguhulumende ewapha amagama agoqela elikamongameli Mnangagwa engazange akhulumisane labantu.
Abalimeleyo uPresident Nelson Samisa akwenzileyo ukuthi engakafiki ngaphi uhambo wayababona wakhangela ummo wabo wasekhuthaza njalo ukuthi i-ofisi yethu ibancedise.
Abasekeli be-MDC ababotshwe ngolwesithathu ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa bakhululwe ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuguqulwa kwamabizo emigwaqo emadolobheni elizwe okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi uhulumende obemele akhulumisane loZulu azwe imibono yakhe kuqala. Izitalata ezithile eHarare koBulawayo emaSwingo eChinoyi Chipinge Gweru eKwekwe lakwamanye amadolobho ziphiwe amabizo agoqela awamaqhawe awenkokheli yakwamanye amazwe, la magama abanye abadlala indima ebalulekileyo embalini yelizwe abafana lendlovukazi yesizwe samaNdebele uQueen Lozike Idlodlo. Amaqhawe alamabizo asephiwe izitalada agoqela uLookout Masuku, uJohn Landa Nkomo, uMnumzana Nikita Mangena, uBenjamin Burombo loSidney Malunga. Kodwa abanye bakhonona ngokuthi uhulumende utshiye phandle abantu abaqakathekileyo abafana loMnumzana Dumiso Dabengwa kanye loMnumzana Walshman Mabena. Amadolobho phose wonke aselezitalada ezibizwa ngegama likamongameli Emmerson Mnangagwa okuyinto engathakazelelwa ngabanye. Izitalada lezi ezigoqela u-6th Avenue wakoBulawayo kanye lo-Enterprise Road eHarare. Abanye bathi kulokuthi adlalise imali esipha izitalada lezi yamagama amatsha, uhulumende obemele asebenzise leyo mali ukulungisa imigwaqo. Amanye amahofisi kahulumende lawo aphiwe amabizo amatsha. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona nxa abantu sebephelelwe imikhumbulo lengqondo kwesinye isikhathi libona ngokwenza kwabo. Khona lokhu ukuthi ilizwe linje kuyethathwa ngoba khona ukuguqula amabizo la ezidaladala kuyabiza imali, kodwa kathi njalo asiyo nto okumele idakwe abantu balambile akulamsebenzi. Izula lithembisi, iziningi izinto ezifunwa ngabantu. Leyo mgwaqo iphonga ukuphiwa amabizo imagodigodi kayihambeki. Kunganjalo ngabe bebefuna ukwenza lokho baqale bayenze ibe mihle ibukeke. Ngenye indlela labo bona abantu abaphiwa amabizo abo emgwaqweni leyo bayafana le migwaqo leyo, kutho ngabanamsebenzi phela ngabaphakanyiswa. Yikuphonga ukugijima nje umuntu aginye ngahlafunanga.
Kodwa ungathini wena ngamabizo akhona ikakhulu nxa sikhangela ukubana akhona awesishona koBulawayo la isiNdebele eHarare, bekungamelanga na ukuthi amagama la ahambelane lalapho indawo yakhona ekhona
uyishaya ekhaleni sikhuluma lokho be devolution of power yileyo naleyo ndawo ilamaqhawe ayo yekumbulutho oluthize abalwenzayo akusizi ukuba ngithatha ibizo lomuntu ongaziwayo ongelambala ecacayo kumbe ongathandwayo esigabeni leso uthatha ibizo lakhe uliphanyeke emgwaqweni esetshenziswa ngabantu bakuleyo ndawo xa befuna amabizo abantu ababalulekileyo empilweni zaleyo ndawo kababuze umphakathi kababuze uzulu bazabatshela ukuthi laphana singathi singaqamba ngobani lapha siqamba ngobani ukuthi uJohn Nkomo uqanjwe kwebulawayo waqanjwa leHarare akutsho lutho konke khona lokhu uJohn Nkomo nxa esaziwa eyenyama yendlovu kapho izikolo khonale betsholotho kumbe kobulawayo bangaze bathatha into yabantu bayenze eyabo kuyini khona umuntu yedwa amadolobho wonke la ufuthe nguye yedwa olebizo njengomgabe umgabe this umgabe that amadolobho nguye yedwa yini wayesebenzela amadolobho nalawo angithi baningi abantu indaba ongaqanjwa abantu ngendawo zakibo ngabe nxa kunjalo awusoze ufice ibizo lomuntu lilinye ile mgwaqweni ithumi nambili
uMnumzana Thandeko Zintimkandla uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abasekeli beMDC abayisikhombisa ababotshwe ngolwesithathu ngemva kokuhlaselwa lokubhaxabulwa ngamapholisa ngesikhathi bemelele ukuzwa umbiko obuvela kumkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa abagoqela usana olulenyanga zokuzalwa ezilithumi bakhululwe ngomthethwandaba izolo ngesibambiso sebail. Umntwana lo ubelonina njalo balele estokisini bonke. Abantu laba betheswa icala lobudlwangudlwangu i-criminal nuisance ngesiNgisi. Kodwa inhlanganiso yamagqwetha abamelayo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi bayalilandula leli cala. Banengi abalimeleyo abelatshwayo ezibhedlela ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa abagoqela abantu makhaza abangelani lokwenza lebandla leMDC. Usthanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxela uDokotela Nkululeko Sfanda isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa.
Abalimeleyo uPresident Nelson Chamisa akwenzileyo ukuthi engakafiki ngaphi uhambo waya babona wakhangela ummo wabo wasekhuthaza njalo ukuthi iofisi yethu ibancedise ekungalani lokuthi asibo bantu be-MDC ibancedise ukuthi bathole usizo ngendaba yokuthi akula madokotela kudingwa amadokotela azimeleyo lapho izinhlanganiso ezimele amalungelo abantu awezempilakahle.
Sikubonile njalo bomabona kude uxoxisana lamapholisa kungaqhamuki loliyana udlakela kuyini kahle kahle abakutshele khona lawo batshele khona.
Mina ngingazisa amapholisi ukuthi i-MDC libandla lezombusazwe ngalokho umsebenzi walo wokuqala ngokukhulumisana lozulu. Ngakho-ke nxa kuyikuthi amapholisa asezeqinisa ukuthi i-MDC kayisafanelanga ihlangane kutho ukuthi phela sebeyivalile abasafuna ukuthi bekhona, khonokho akukho emthethweni njalo awusoze kwafa kwenzakala. Bekungasoze kube lo msindo ngoba abantu be-MDC kade bekhona bebelande ukuzozwa nokuxoxisana lo-President Nelson Chamisa ngodaba lokuthi ilizwe liqhubekela siya ngaphi lisiye phambili njengoba sikhangelane nekhisimusi lomnyaka omutsha. Kodwa ngimangele sebetha abantu bathe khona bona hhayi libangela abantu umsindo ake nilithule nalokho-ke abantu baphile kwesikhatshana. Kodwa abantu nxa belande umthimbo ofana nalo kuvele kuyikuzenzisa nje ukuzinuka amakhwapha ukuthi kuthiwa abantu fanele bathule. Yikho thina sasithe kuhlangano wethu kwakufanele ube se-Africa Union Square lapho wakuzabe kuqondile khona ukuthi abantu lanxa behlabelela ama officers abe ekude nabanye abantu bazabe ekude siyabe singekho endleleni yabantu ama police ayo asixotsha Africa Times Square athi lo bani ngihambe office yenu
abanye njalo bathi inkokheli ye MDC ayibonakali ihamba phambili kulimala abantu makhaza
akade bekhona bakubonile mgce ukuthi ukuthaya kwabantu kwenziwe ngemva kokuba upresident Nelson Tamisa esefikile emahofisini ethu ezokhulumisana nabantu ngakho ngibona ukuthi kathi labo abasolayo basolani njalo ngibone ngani khonokho kusuka kubandla lezani PF lizama ukuthi phela upresident Nelson Tamisa kuthiwe nguye ofakwa phambili khona bezadinga ukuthi bamlimaze ngaluphi uhlobo izana isozi sitshela ukuthi upresident Nelson Tamisa nxa yesenza lokhu ufanele akwenze ngaphi isikhathi bani ngaluphi uhlobo njalo njengoba ngingengatsho udaba lokuxakululwa kweZimbabwe ezandleni zikamnangagwa lezamasosha ludaba lwezizalwane zelizwe leZimbabwe ayisilo daba lweMDC kumbe lweZANU-PF ukuthi sithi thina hayi kwelethi lizwe akutshaywa ogogo ngamapholisa kwelethi lizwe akubotshwa umntwana ongafika ngalo mnyaka owodwa nje lowo kwelethi lizwe siyahlonipha nasikhulumisana kuhle kwelethi lizwe amapholisa agcina ukuthula athi ukubulala lokulimaza izizalwane
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Tamisa umkhokheli webandla leMDC kusenjalo uZulu sesole ukuthaywa kwabasekeli beMDC laba labantu makhaza ngamapholisa esithi lokhu kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa amapolisa eZimbabwe adume ngochuku ebantwini njalo ngesikhathi sikahulumende wenkazathu phakathi kwebandla leMDC leZANU-PF kwakulesivumelwano sokuthi kumele amapolisa afundiswe kutsha umsebenzi kanye lendaba eziphathelane lokuhlonipha amalungelo kodwa lokhu kwaphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja umeli webu lili ma West edale le parlamente njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi akusilo qiniso ukuthi amapholisa asaqhubeka ngokuhlukuluza abantu ngendlela abesenza ngayo ngesikhathi sikamgabe
kambe nkomo ngathi amapholisa ahlukuluza abantu emini lebusuku uthi ikwazi ukuthi amapholisa ayethathela abantu every roadblock usuka ePlumtree usiyafika koFlower kula ma-roadblock ayi-11 every roadblock uthathela imali abantu budlangudlangu emabhoda kusiba lokutshontshelwa uhulumende kamnangagwa ulethe ukwesaba emapholiseni ukuthi bengathathi imali zabantu ngisuka nje lapha ngisanda kuvele ifike eHarare ngisuka kathana ekhaya angizange ngibone ipolisi elihlukuluze umuntu kodwa sesikhangela ukuthi amapholisa lapho nxaso kuthiwa ahlukuluze umuntu ikugolonjwa lokho-ke ukuthi abantu nampo bahamba bethwele itiyegasi ongakwazi ukuthi bayithethe ngabelanda amapholisa bethwele izikhali belanda amapholisa akula muntu ongakwaziyo ukuthi kule pholisi elabulawa ngabantu endlule ubulala umntwana womuntu ukuthi kube njani kanti yena waqatshela ukuthi ayekha so ipholisa lingabuya-ke selivinjwa linabantu kuthiwa a-a ukukhangela umthetho kudingakala ukuthi lenze soze so iZimbabwe simbi kodwa sikhangeleni kuthule e-South Africa kathesi abantu babulelene sikhangele last month kuthule nje kathesi besikhangele abantu bebhulana kubi kubo-Turkey lapha sase sibone abantu bethelwa ngamanzi abanye bebekhala 3, 4, 5 months zonke e-France kuthiwa yellow vest kathesi ngikhuluma kanje ilizwe le-Hong Kong liyakwazi ukuthi kunjani okwenzakalayo asikazi sizwe kuklatshalalwa kuthiwa sokwenze lokhu thina singaze silungise ngaphi baza sifuqele emuva silungise lokhu sifuqele emuva ukuthi sicine siyekele umhlaba lo esawuthathayo yiwo esiwufelayo
umnumzana Dingumuzi Phuthi ngumeli webulili ma West edale lephalamende njalo engowebandla leZANU-PF kepha ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi uchuku lwamapholisa luyethusa
yebo kambe uthi amapholisa ayabe efuna ukuthi kube lo mthetho elizweni kodwa ke sananze ukuthi kunabantu abakhidinethwayo bahambe bethaywa ebusuku bakhululwe emva kwamalanga amabili amathathu kambe ngumthetho nawo nalowo wayesengakaboni umuntu oyedwa ebotshwe ebotshelwa khona lokho i-rule of law kayibe khona kasizikhipheni kuma-sanctions esizifaka kiwo thina singakakhulumi ngalawa avela phandle ama-sanctions aphuma ngokudemonstrate aphuma ukuthi siguqule izenzo siphile ngendlela eqondileyo sihloniphe ulungelo loluntu siyabona ikhithika hodwa nje kufana lamazolo ilanga lingatshisa ancibilika nje kungabi ndaba zalutho so kasizilungisenini thina singakaqalisi ukuthi sikhombele umuntu kwabanye ma ukhombele umuntu ngomuntu owodwa emthathe ukhomba kuwe uhulumende kamnankagwa kazilungisisena kuqala engakasoli abaphandle
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathelo izindaba eHarare namuhla kodwa akwaziwa ukuthi kuyini afuna ukukhuluma umhlangano lo uza ngesikhathi ukusilela kwemali emabhanga kuqhubeka lanxa uhulumende ethule imali entsha kumaviki amabili edluleyo emizameni yokuqeda loludubo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Engxenye uyabe efuna usitshela ukuthi umumo webali uzahamba njani kodwa uzananzelela ukuthi bekule ngxabano mbijana phakathi weZimbabwe leChina ngenxa yemali esizithole kuChina besithi bona ubaba uNcube wasitshela ifiga elincane kakhulu ukwedlula lelo abathi bona basinika imali zangkhona. So kungenzakala ukuthi kusasa uzabe kwanisa ukuthi achasise ukuthi uhamba kanjani ngendaba leyo ngoba bona njengani ibange ungathabi kakhulu kubangane bethu abeChina. Umumo indwendwe zilokhu ezikhona sibili nxa sikhangela ukuthi amanye ama-banks baye benika abantu izimali ezingathola lutho ama-$50 naba-$100. So khaya njengani imali ayengasabaleli ukuthi ingene ebantwini njengokukhangelela kwethu ukuthi ibiza ngena.
Kungakubangelwa yini njengoba sisizwa kuthiwa imali eyinye yabonakala emgwaqweni ingakafiki lasemabhanga?
Okunye okubangela lokhu ukuthi imali ingangena emabhanga abantu bengawithdraw abasayilethi ukuthi abanye bayisebenzise. So imali iyangena emabhanga iphume ihle ingabuyeli njalo. Yino udubo olukhona kathesi ebesikhangelela ukuthi ubaba uMangudla lo baba uNcube bebeza ukulungisa uthi xa besilethe imali entsha bekumele babe le ndlela yokuthi ingangena ingaphuma emabhanga laphana abantu bengawithdraw ibizabuyela njalo ngoba kulabantu ababelayo njengokubona esakwenza last week kodwa baye besengayilethi kuma-banks ukuthi abanye bayisebenzise.
So na isisindo semali sibona ungani asiseyehli kakhulu kungakubangelwa yini?
Kubangela ukuthi khathesi idemand ye-foreign currency ayiningi kakhulu ikakhulu kubantu labana abathenga emkambeni and so uzabona ukuthi isinto siyabe stable mbijana okwakhathesi ngoba idemand yakhona kuyabe kungena. Kungenzakala njalo ukuthi engxenye i-interbank market njalo ungayikhangela engxenye ama-exporters labana ababethenga izimali emkambeni le sebethenga ku-interbank sekusithi ukuthi labo abathengisayo esigarathen abasela market enkulu kakhulu.
Umnumzana Masimba Kuchera yincwethi kwezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet izimlife.com ithi umanyano we-European Union usuveze ukukhathazeka okukhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lokuhlukuluzwa kwabantu okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi uhulumende sesule umthelo wokungenisa ukudla okumqoka empilweni kaZulu eZimbabwe kuvela kwamanye amazwe, i-import duty ngesiNgisi. UZulu sevunyelwa ukungenisa ukudla okugoqela umumbu, ingqoloyi, impuphu leflawa mahala. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli ngoba ekunanzelela ukuthi abantu abaningi bahlaselwe yindlala. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani bantu be Studio 7 labalaleli. Mina ngithi mina ngalokho okwenziwa yizani mangabe kuyikuthi wonke umuntu osemazweni bayamvotisa noma engekho bawina ngaleyo ndlela. Manje lento kukhomba ukuthi uhulumende ole government yaseZimbabwe badali, ukubadali ngoba kuyikuthi bathathela belungu umbuso kodwa bayehluleka bona ukuthi bazirane lelabilizwe. Mina ngithi kungcono musivele umbuso wabelungu ubuye back ngoba lokho kwenzakala ekhaya ngamanyala. Kambe kungathi wasiya bawinile kodwa besehluleka ukuthi barane ilokho njana economy yaseZimbabwe. Yikubadali musi lokho sokukhomba ukuthi abohulumende bethu le government yethu yaseZimbabwe ayifundanga, ithathele izinto phezulu.
Siyabingelela abantu be-Studio 7. Yabona lolu daba lwaseZimbabwe lubuhlungu kakhulu lo. Lokuthi kuthiwa amaqembu aphikisayo ma elomhlangano wabo bekhuluma ngento zabo, kumele i-government yezano izotshaya abantu balimaze, enibalimazele ukuthi why bekhuluma into zabo. Liyayibona kodwa lento yaseZimbabwe ukuthi sihlekelwe kakhulu belokho beyiyenza besiyaphambili. Lapha akumelanga sesabe, sesizimisele noma yini thina senyezalwane zaseZimbabwe. Sesisabe kwazi kwayenela siloko sibancenga ngoba ilizwe lasilo labo nathi ngelethu sonkeni. Hayi ukuthi siloko sincindezelwa ngabantu besezinto ebolile njengaliyana. Amazwe omhlaba akhangele ababukele kungala action ethathwayo.
Salibonana e-Studio 7, igama lami nguSamuel wakondlovu. Ngilapha eGoli, ngiyabonga ukuthi lisikhululekile ukuthi sikhone ukuthi sikhulume esikufisayo okusenhlizweni zethu kini. Hhayi, ngiyabonga kakhulu umsebenzi omuhle niwuqhubekisele uye phambili. Bengicela ukubuza mayelana ngamaqembu amabili la iZANU PF le-MDC ukuthi why bona bengafuni ukuphathwa ngumuntu wasesiNdebeleni. For an example, uMgabe wathi maye seqotshe uMnangagwa kwase kufanele ukuthi uMgabe kusale uMphoko laphana abe nguye ongabe yi-president yaseZimbabwe kuZANU PF. Kwazwakala kuyikuthi vele uMgabe kufanele kube nguye oxotshwayo ngoba kwase kubonakala vele ukuthi uMphoko umphelekezela nguye ozoba yi-president. Kodwa kuba kwakuxotshwe uMphelekezela kwasala uMnangagwa, ngithemba uMgabe kuba wafela esikhundleni kuba akunamuntu wamkhipha esikhundleni. Okay, maze siza ngapha kuleli qembu le-MDC, ungakhangela kwathi uma kutshone uTswangirai kwakufanele ukuthi vele uMakhuphe abe nguye ozolandela ekubeni president. Okay, ngokuthi uMakhuphe naye wesayidini lasesiNdebeleni kwagcina vele sekufanele ukuthi uMakhuphe angabe saphathi MDC abe sesayidini lakhe yedwa. Kanti kwenziwa yini ukuthi uma kufanele ukuthi emaqenjini lawo mabili uma kufanele ukuthi kuphathe umuntu wesiNdebeleni amaqembu angakuthandi ekuphathweni kwawo ngumuntu wesiNdebele?
kanjani basakaze ko Studio 7 uyabalaleli bonke. Silobuhlungu kakhulu ngale into eyenzakalizwe eHarare kubana amapolisa civil atrainweyo acha abantu ngendlela enjana. Lokhana kuyashinta somapolisa abana abafana beyouth abahlangane le-army labantu. That is a barbaric act at its best form. And njalo abantu laba bakhanti bona ngokwabo, they are so desperate. Bona ngokwabo ba-frustrated at the chaba abantu labantu. They are just unleashing that horror on people too. Labo ngokwabo vele badabulana, they are being forced futhi. Vele akulanto enjalo. Those people, I'm telling you, must report to book. One day is one day. Ogawule belokhu behlanya lobaba wakhe luthiwa ngubani uJoseph Chuma, whoever. Labo mtholi bona laba abantu laba. I'm telling you people, sure, count your days. Lingabona kuphela kusiba lokuqo kuphela. You guys will be like Jonathan Moyo kaSukwere. That will warn you. The very day which is to kuphela, people are on your doorsteps.
Njani basakazi beStudio 7, mina igama lami nguNomazulu Bos. Na amavideo engathumela lapha kini mani ngabe niwabhekile libona ukuthi adabukisa njani ngento ezenzakala ekhaya, okusho ukuthi vele ilungelo alila akula lapha eZimbabwe. Ijele straight big prison. Ngizwisa ubuhlungu into eyenzakala ekhaya, ebazalini bethu, ebantwini bakithi, because abanalungelo lokucomplaina anything. Amapolisa ngakaninangakho avele khishwe eshaya abantu ngokungekho emthethweni. Ipolisa liyambopha umuntu ngumthetho thina masazi. Uma bengabe bephula umthetho, hhayi then kuthi kushaywe ngisho labantu abadala abakhulileyo.
Studio 7 siyabonga ngomsebenzi wenu omuhle. Ngujabulani Nkatha esihlengeni esiphezini koBulawayo.
Laboke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngendaba eziphathelane labantwana kumanyano we-United Nations olwe-UNICEF luthi impi yakwele Syria ibulalise abantwana bedlula inkulungwane eyodwa nyakenye. Untombazana weCameroon oleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu ungomunye wababili abaphiwe umvuzo walonyaka owe-International Children's Peace Prize. Sanbonani makaya mavuya nini tsuile buya ni siya lamugela ababugele yoku Facebook kulo Decenter kolite kachamela utwena livuka linjani msakazweni. Umongameli Mnangagwa uyazi ukuthi isikhathi sakhe sokubusa sincane, yikho esefaka igama lakhe ngokuphangisa ukuze engakhohlakali. Boaz Jayakuru ubukele lawo seHabroni. Nkosi Phile Mazoko uthi wena amapholisa akumelanga atshaye abantu ngoba sizama ukudinga inhlalakahle. Khumalo Mafisa Sten uyathuka wena. Arthur Khumbu Ncube ubukele lawe useBotswana, siyabonga. Uzobalo 3D Dube uthiwena kunjani msakazi. Amapholisa wona kanti aphila kuyiphi iZimbabwe? Bahlupha nje sengathi abaphili, baphila ngcono nabo behlupheka, izicathulo zitshekile. Hashtag they must back off. Menzi Dubeza ubukele lawe. Jason Maposa uyabulisa uthiwena uvuka njani msakazi. Thabisani Ncube uthiwena vele ontaba ayikhonjwa, sebephelelwe iplani thina koBulawayo siyababhuqa. Uyaqhubeka laphana uncube uthi past the number of screen sithathe kahle banele nkomo utwena besicela umhlaba usitshele ukuthi eZimbabwe sophetha ngani ngenxa yamapholisa ahlukumeza uZulu ngisendawana kophunyuka elupane Tim Hlabangana utwena mavuko lo precious uMadube utwena good morning hayi ke sibonge imibiko yenu sibonge uxhaso lwenu njalo isikhathiso esesidliwe ngumangoye kodwa uZulu usola ukuguqulwa kwamabizo emigwaqo yamadolobho ngurhulumente sithi bekumele kube lokukhulumisana kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa eyami impelaviki isiqalisile olivalelisayo montungamilinkomo.